Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Njani zilukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesithathu umhlazi ku 16 Nhlolanja 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu namhlanje, uhulumende uthi usize wavula yonke imingcele yelizwe ebivaliwe kweminyaka phose emibili ngenxa yegciwane le-coronavirus.
Ukuvulwa kwamabhoda lokho sokwenziwe ngokosuku kusemthethweni kuyinto enhle kakhulu ngoba kuzodala ukuthi kube lula for izizalwane zakithi ukuthi zikwazi ukuchapha zisiya ekhaya zingahlunyezwanga kumbe zingadizanga.
Ukudilizwa kwedale elimqoka elebandla le-Citizen Coalition for Change okuthiwa kwenziwe ngumkhokheli waleli bandla umnumzana Nelson Chamisa kusatshelwa ukuthi kungaphazamisa umkhankaso waleli bandla.
Baza kwakubumbano kunjalo bengazange bazwana izolo ukuthi okwenzelwe ngokwezono namhlanje sekuthathwa okunye ukusebenza.
Inhlanganiso yabaphathi bezikolo eZimbabwe National School Heads Association ithi izakhweza udaba lokumiswa umsebenzi okwenziwe ama tshala nguhulumende emthethwandaba. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Useze wavula yonke imingcele yelizwe ebivaliwe kweminyaka phose emibili ngenxa yegciwane le-coronavirus. Kodwa uthi abantu abangena elizweni kumele baveze ubufakazi obukhomba ukuthi bahloliwe phakathi kwamalanga amabili bengakaqhubi uhambo lwabo batholakala bengelalo igciwane le-coronavirus kanye lokuthi bahlatshwe amajekiseni okulivikela amabili. Lokhu kwaziswe ngumphathintambo obona ngokwethulwa kwemibiko unkosikazi Monica Mthwangwa izolo. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lesiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Bongani Mkhwananzi.
Kuzodala ukuthi kube lula for izizalwane zakithi ukuthi zikwazi ukuchapha zisiya ekhaya zingahlunyezwanga kumbe zingadizanga or zingathatha ama-risks zingena emanzini or zichapha umngcele ngokungemthetho emaceleni. So into enhle kodwa kuyasimangalisa ukuthi uhulumende lo uza kusho kanjani ukuthi ufuna ukuthi umuntu abe fully vaccinated. Kusho ukuthi usephoqa abantu ukuthi babe vaccinated. Leyo nto akumelanga ibe umgomo ukuphoqwa. Uhulumende wakithi uyakucacisa nje ukuthi izenzo zakhe kwesinye isikhathi ziyaphithana nokucabanga.
Yebo, isivuliwe imingcele kodwa isibone kunyanga ezedluleyo abantu bebengena nje lokuphuma elizweni besiya kubo South Africa, kubo Botswana besiya ngaphi langaphi. Isingathi ukuvulwa kwemingcele yonke osokwenziwe lokhu kuletha umahluko omkhulu yini? Njengoba ngiyathi ukuthi hayi ibivuliwe nje imingcele yabantu bekhona ukuhamba-hamba.
Khona eqinisweni izizalwane zakithi siyazi ukuthi bezihamba bezichapha bezingena beziphuma ngoDisemba wonalo siyazi ukuthi abantu bahambile benelisa abanye ukuya mpela emakhaya. Abanye bathikazile ngoba yena lo hulumende lo ongathuhlulwa yikucabanga ubekwenzile futhi ukuthi athi yena afake umgomo aphinde angawubophi umgomo lo. So kwathikaza abantu abaningi, abantu bagcina bengayanga emakhaya, abanye bazitshela ukuthi hayi ngcono silandele umthetho. Nezethekele zazingeza elizweni entweni ze-tourism zagcina zikhansila inhlelo zazo zokuvakasha elizwe lakithi. Kuyakamangaza nje izenzo zikahulumende wethu, ungathi uyathatha nje izinqumo kodwa angazihluzisisi. Kuyasimangalisa kakhulu njengoba namanje sesithi yena kuphoqeka kwabantu ukuthi kaba hlatshwe amanje kusenonala okuvikela.
Umnumzana Bongani Mkhwananzi ngwenhlanganiso emela izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa, Zimbabwe Community in South Africa.
Asambe madod
Kudilizwa kwedale elimqoka elibandla le-Citizens Coalition for Change okuthiwa kwenziwe ngumkhokheli waleli bandla uMnumzana Nelson Chamisa kwesatshelwa ukuthi kungaphazamisa umkhankaso waleli bandla. Lokhu kutsho ukuthi uMnumzana Chamisa kasela abasekeli bakhe abathathu ababalisa uMnumzana Welshman Ncube, Tendai Biti, Linet Kareni Kore kumbe enye inkokheli yebandla emqoka. Abazi ngokwenzakalayo kuleli bandla abakade bengamalunga edale lenkokheli le lisabizwa ngokuthi MDC Alliance abale uqanjwa ngamabizo batshele iStudio 7 ukuba ikomiti le isicithiwe kulandela ukuxotshwa kwabaningi nguChamisa ngokwakhe. Kodwa isikhulumeli saleli bandla unkosazana Fatsai Mahere ulandule limbiko. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi yecubungula izombusazwe uMnumzana Efihlela Ncube.
Vele nje indlela yokusebenza nxa usakha iqembu liqala phansi ukuthi wakhe ubuholi besikhatshana ufake izinkokheli zesikhatshana okuthiwa phecelezi interim leadership. Kuba le lamakomidi awesikhatshana kuprovinsi, kudistrict, kunesinali, kube le-NEC yesikhatshana, kube labo-vice president, ubo-deputy president besikhatshana, kube labantu abaphethe izihlalo ezihlukahlukeneyo abesikhatshana, o-secretary general, izikhulumeli, labo bonke labo bantu baba khona. Asibo bantu ongadinga ukuthi baze bayekhethwa basuswe phansi ebantwini ngokuba laye kunje uyabe engakakhethwa. Ngilethemba nje lihungahunga elingatsho lutho elingasiyo qiniso ngokuba hayi kayisiyo vele indlela yokusebenza. Indlela yokusebenza yokuba lobuholi besikhatshana usebenze ngabo abantu basebesiyafaka kwabantu babo ngendlela yabo.
Khona esikuzwayo ukuthi uMnumzana Abednego Bebe lo nkosazana Thokozani Khuphe balakho ukubuyela ebandleni. Ukubona njani wena khona lokhu? Kungayenza na ukuthi abanye abangafuni uMakhuphe ikakhulu labo abaxotshwa ezikhundleni zabo ngenxa yebandla lakhe bengajabuleli inyathelo lelo?
Akulanto engavimbela ukuthi abantu basebenze ndawonye nxa belenjongo enhle yinye. Ukuthi ezolo bake benzana okubi baxotshana baphathana kabi bayathethisana bahambisana emthethwandaba benzana zonke leziya zinto ebezingafanelanga zenzeke. Akutsho lutho nxa ngabe bevumelana ukuthi sebethatha indima entsha baza kwakhubumbano kunjalo bengazange bazwana izolo ukuthi okwezolo ngokwezolo namhlanje sebethatha okunye ukusebenza basebenzisane babambisane ukuze baphumelele kulokho abakwenzayo. Ngokuba ngilethemba bayamdinga wonke umuntu abekhona uma bezaphumelela kulokho abakufunayo ukuthi babe lokho bebabama yamaqhubu ezola lokho okwenzakala izola isikho ukuhlakanipha. Ukuhlakanipha yikuthi ukhohlwe ngokwezolo libambisane indima entsha ngaleyo ndlela kuyabe kuzaphumelela konke abafuna ukukwenza.
UMnumzana Efihlela Ncube yingcwethi kwezombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo.
Asambeni madoda siyovota,
sekusungulwe umkhankaso enkundleni zokuxhumana ebulenjini ukudinga ukuthi ikhomishini yezokhetho eyeZEC idilizwe ngenxa yamaphutha asevezwe inhlanganiso elwela umbuso okhululekileyo eTeam Pachedu. Inhlanganiso yeTeam Pachedu iveze ukuba inkulungwane zabo abantu ezifika phose amakhulu amabili 200,000 zisuswe ezigabeni ezavotela khona kukhetho oledluleyo zasiwa kwezinye izigaba okuza kwenza kube nzima ukuthi zenelise ukuvota kukhetho oluzayo. Kutholakale njalo ukuthi kwamanye ama-address kutholakale ukuthi kulamabizo abantu abedlula amachumi amahlanu abahlala indlu inye. Kutholakale njalo ukuthi ezinye izigaba zokuvota ama constituency alabantu abafika phose inkulungwane ezilikhulu 100,000. Wona umthetho usithi isigaba sinye simele sibe labantu abangedluli inkulungwane ezingamachumi amahlanu kusiya ngokuthi isigaba silabantu abangaki. Sixoxe lomsekeli womqondisi wezokhetho kubandla le-Citizens Coalition for Change, unkosikazi Ellen Shiriyelenga. Saqala ngokumbuza ukuthi okwenzakala kuzeke bona bakubona njani njengebandla?
Ngiyabonga Chris ngombuzo wakho. Thina njengebandla le Citizens Coalition for Change elikhokhela ngobaba uChamisa, lathi sikubonile kufanele ukuthi sihluzisise i-voters roll yona leyi ekhona. Sikwenzile and njalo sisakwenza njalo ngoba khanye ngani kunengi lathi njengebandla sikubona kungafanelanga.
Izekhe yona ithi uluhlu lwabavoti i-voters roll ayisoze itholakale ingelabantu abasusiweyo njengalabo esizwa kuthiwa basusiwe. Kungaba kuliqiniso yini lokho? Njalo nxa linalikhangele uluhlu lolu olwe-voters roll lukhanya lucacile na luyilo olulungileyo kumbe lokho sikuzwayo ukuthi kulamabizo asuswe lapha lalaphaya?
Abantu bayasuswa ezindaweni lapha lalapha ababerejiste khona bade bevota khona iminyaka yonke le. Uzothiwa umuntu hayi sesukile kasavoteli ku delay usekuyamele votele kwenye ward. So siyazibuza ukuthi kanti into leyo kutshintshwa njani ngoba abantu kabatshelwanga. Njalo siyakwazi ngomthetho ukuthi nxa umuntu efuna ukutshintsha i-constituency kumbe i-ward uyahamba ezekhi efile ifomu yokuthi hayi bengicela ukutransfer kumbe kanye sahlali ku-ward delay bengicela ukutransfer ngilingihambise kwi-ward eyinye kumbe ku-constituency eyinye. Boni ngani lo lokho akwenzakalanga lokuthi uIzeki uwenza njani ingaxwayisa ngabantu kuyasimangalisa kakhulu. Njalo nxa sikhangela ikakhulu lapho esilam okulikhona okulama by election khona sibona ingani into leyi izayenza ukuthi kube le confusion abantu bengasacine bengasavotanga ngoba kuzothiwa amabizo abo lapha de bevota khona kuzothiwa amabizo abo kawakho kumbe sehanjiswe kwenye indawo. Ngikhuluma ikakhulu ngikhangelane le Quebec Central lapho esithole khona i-report yokuthi kulabantu ade behlala ku-ward 8 iningi labantu basusiwe bahanjiswa abanye kubo-ward 7 kubo-ward 9. So siyazibuza ukuthi kanti kwenzakale njani ngoba abantu khathesi bayakhala bona ukuthi bona kaba-aplayelanga ukuthi be-transfer. So bazibuza ukuthi kanti kwenzakale njani. Lathi njengebandla le-CCC siyazibuza ukuthi kanti khona lokhu vele kwenzakale njani ngoba umthetho ulandelanga. Izekhi kumele ichasisele abantu iphume emgceke ukuthi hayi into eyenzakale yile lale sibekwazi ngoba thina sikwazi ukuthi umthetho welizwe umbe wama-election uthi thiwa kulama electoral boundaries i-ward le-ward ile boundary yayo le-constituency ile boundary yayo. So siyazibuza ukuthi nxa umuntu sezathi urejiste ehlala ku-address leyi kusasa usezokuthiwa isetshintshiwe i-ward sesiya ku-ward kwenzakale njani ngoba thina singokuba kwazi kwethi delimitation kayikayenzakale. So ngezinye izinto esibona ukuthi ziza zihlupha phambili thina njengebandla sisaqedisa ukubhalisa i-report yethu nxa sesiqedile sihamba sehlala phansi le-Zimbabwe Electoral Commission sithi Zimbabwe Electoral Commission yizo izikhalazo lezi esizitholileyo ebantwini baseZimbabwe sicela lizilungisise ngoba nxa zingalungisiswanga kuzasihlupha kusasa nxa sesisile by election kumbe njalo kuzasihlupha nxa sesenza i-delimitation yona eqalisa ngenyanga ka-August.
Lo ke umsekeli kamqondisi wogatsha lwezokhetho kubandla le-Citizens Coalition for Change unkosikazi Ellen Shiriyelenga. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba kulabantu abane ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo kuthi abangamakhulu amabili 260 babanjwa igciwane le-coronavirus. Lolu gatsha luthi kwababanjwa igciwane leli abangamachumi amabili lane 24 ngabalithole kwesinye isikolo esigabeni seMathebeleland North kuthi abayisikhombisa 7 balithola kwesinye njalo isikolo esisesigabeni seMashonaland East.
Lo umsakazo we-Studio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington DC.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. iphephandaba le-Chronicle lilo daba lokuthi uGod Knows Moyo owegwambe esigabeni sebulilima uhlasele uyise uSoul Moyo ngehloka ngenqamu wambulala wasebaleka. Akwazakali ukuthi umbulaleleni uyise. Umoyo ubikwa edingwa ngamapholisa akwele South Africa. Ngolunye njalo udaba lokudlwengula owesifazane kulelo lizwe. Iphephandaba le-Newsday lilo daba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa usekhuze amalunga edale labaphathi ntambo ikhabhinethi ukuthi bengaqhubeki bechaphaza imali ngehambo zakwamanye amazwe ezingaletheli ilizwe izithelo. UMnangagwa ubetshela umhlangano wakuqala lonyaka wedale lekhabhinethi izolo eHarare esithi umkhuba wokuhamba mahlayana kwabaphathi ntambo phandle kwelizwe usubhahile. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Alibonani bantu bakithi, ngiyalibingelela lonke abayihlobo zami abangaziyo baphandle kwelizwe labaphakathi kwelizwe. Mina engikhulumayo lapha ngukhwini wakuhadeni, ngizala kobhodo komningi, kodwa mina isithupha sami sibhalwe Queen Inyoni ngoba mina ngingumisis Inyoni. Lapha ngiyakhala kakhulu izihlobo zami futhi ngiyancenga kakhulu. Kusukela last year ngilohlupho olukhulu engihlangana la, mina ngingumlimi, ngingafaka amabele ami e-GNP ukubhadalwa kwami kuba nzima. Last year ngifaka amabele ngo-October ngaze ngabhadalwa ngo-January, lakho sengiba ngumsindo futhi. Nga ngiba ngumsindo futhi ngiyasolakala ukuthi indaba ngikhuluma. Khathesi ngifakile futhi amabele. Amabele abantu abafake emuva kulami sebebhadele izimali. Into engizwisa ubuhlungu ukuthi ibizo lami mina liphakathi kwamabizo abantu asebebhadele. So engikucela kakhulu lapha ukuthi nxa mina kuyukuthi ngilecala e-GMP. I-GMP yayingisekhothi ngiyebothwa ngu-Major Street. Ngitshela iqiniso lokuthi ngiyibhadala njani. Kulokuthi mina ngizabe ngibhadala ngingatshelwanga lokuthi imisteki yami. Ngiyacela kakhulu ukuthi ngisizakale khonapho. Sengilimile angila fertilizer, ngizayithenga ngani ngingela mali? Ngihlanyela inhlanyelo kahulumende, ngafaka udika kahulumende, ngizambhadala ngani dilo lenhlanyelo le ngoba nxa ngingathophanga vele kangivuma. So ngiyancenga lapho ukuthi GMP ngitshele ukuthi i-fertilizer ngiyithola njani, ingitshele mina. Mina ngithenge ngukhwini ngowakonyuka, ngilime antelope, ngizalwe plant. Ngiyancenga kakhulu, umoya wami uyahlupheka ngoba sengisebenza njengenja. Injitho niqothana le nyamazane ithi ngabamba bathi futheke ukudla abangagijimanga. So lami nginjalo. Khathesi nxa ngisebenza so ngisebenzela abanye abantu, khathesi ngikhala so abangasebenzanga bayani. So khonoko kwenzisa ubuhlungu kakhulu.
Sanibonani bantu bakithi, ninjani ngezindawo ngezindawo?
Hhaw, uyabona ipolitics yeZimbabwe vele yona lesi khona manje akuseyipolitics. Ngoba ungabhekisisa kwamnangakho kwathi kwengaba khona abazali baye esikoleni bayifundela ipolitics. So kuba nzima ukuthi ibe i-understand ngoba kabakwazi kabayifundelanga politics. Abantu ababangene ngeganga bebuye eganeni beceda bulala abantu. So kunzima ukuthi politics ilandele ama constitutions awelizwe. Kuzima ukuthi beyilandele belandele umthetho welizwe. Yikho ubona bebulala abantu so, yikho ubona betshotsha so, beqeda bezibiza ngo president abafuna ukuvusa ilizwe ngendlela ukuthi i politics kabayifundanga. Yabona i evidence yavela ukuthi abantu laba vele akusoma politicians even la kancane, akula umuntu wabavotelayo. Yikho ubazwa bethi bazobusa thila amadonki ezenyilimpo umuthi akula umuntu ongena e state house besaphila. Angithi yabona vele isikolo kabayanga basenze ngibona neganga mpilo yokubulala abantu and amavoti lapha nekhaya kutsho umuntu elayinile vote ayikudlala ngesikhathi lapha. Ivoti ngeke sebedliwe kangaka abantu bana, yisingaki bedliwa beyala beyalile embusweni kubulawa abantu. 2023 abantu bayabulawa bebulawa nguMnangagwa. 2023 abantu bayabulawa bebulawa nguMnangagwa ngoba kula muntu ongamvotela lo, akula muntu omfunayo la kancane, umuntu lo usuphikisa abantu kwesi. Abantwana bezibe kungabayanga, abantu bahamba ngamandla emfuleni lapha, abantu bakugcwele amazwe wonke, akula muntu omfunayo lo and akekho vela kula muntu ongamvoteli. Uzobona
vuka njani balale be studio 7 ngezindawo ngezindawo. Ngivuswa nguNhlanhla Mahlangu oseBotswana eFrancis Town eBlock 8 eFletini. Ngithe ekhaya lapha engizalwa khona eLupane esigabeni seMalungu. Ngivusa umama uNanhlanhla, ngivuse unkosikazi wami uMampofana, ngivuse umakhelwana wami uRJ Inkomo owayesebenza esibhedlela esemphowulu, ngivuse umalume wami uPaul Ngwenya usamthuliso inyanga laphana ngivuse lomzawa uJabu usathamu ngivuse bonke abangaziyo abakomozi sithuma osobhuku bami laphana somjalo usathulana undivula ngithi kunjani emasimini lonyaka kukhangaleka kuzaba kuhle yini linjani izulu ngapho ngapha kulensuku eFrancis Town hayi kalikho khona ilanga kuphela ngibingelele bonke emazudeni kompofulela abakodube kosamusa ngithi liyaphila yini zihlobo zami mina ngaye ngapha kuyaphileke eFrancis Town akula nto embi le corona isiyehlile sibili izinto zonke sezihamba kahle ngiyabonga ngegama lenkosi uJesu Kristu waseNazaretha amen
salibonani lonke salibonani lonke balandeli abaseStudio 7 njani nonke amagumba mani omhlaba hayi sijabula konke sikubonayo lasikuzwayo kodwa isifisoni zami kodwa ngabona livotela futhi liyifaka kumaposition ngemva kokuthi sinqobile kube seliyisola ukuthi yeyenza lokho lalokho iyasihlukumeza ayi ngathi alikwazi lokufunayo ngoba yini labe liyifakile phela umuntu osolayo kufanele azikhuphe enkingeni so ngoba maningi amaqembu angalisiza futhi angalisa phambili so kufanele ikhethe iqembu selibona ukuthi lizolisiza ngoba lihlala likhala ngezani nanto ukhethe liyeza funa ukubona ukuthi yini elizoyifaka kumbe izozifaka kodwa lingayifaka beseliphinda likhala ayisebe lifana nabantu abazihlaba abazigwaza ngomkhonto abawuphetheyo so kungabe kungadingi lokuthi likhala mina ngumlandeli wezabo kusiya ngami abasonke akesithinteni phathi sivotele izabo i-MDC sesiyibonile izano sesiyibonile kodwa izabo singayiboni so ngicela sizivoteleni izabo sibone ukuthi yona izosenzelani so umbuso wamandla singathi ngcono asikhuluma lwano-before wabo-80s lwanowovulalihlanganto lukhanayo ongakubala kusithiwane wayengekho kodwa wayekhona siyakwazi ukuhamba njani abantu babevulaba bengalatshansi so ngelinxusa phambili ngezabo
ngiyabingelelabasakazi bantu babasithithesebeni kanye nalalia wakhulumayo ngupeter ithukuthen njengo ngisempandeni esigabeni somkhaya senxusa unkulunkulu kuphela ukuthi laye kuba yangangenela elizweni lethu njengoba nemfundo yabantwana sisifa kanje angenele unkulunkulu abe ngikwazi asinika impendulo kodwa phezu kwakho konke sifanele ukuthi sisukume njengabantwana ezimbabwe sibone ukuthi into ehlulayo yabe siyehlule sizamenye singayali sithi kunje sithi asifoti asithini kodwa ma singafoti siyabe sesifumile ukuthi impilo leyo kumele ihlale inje siyacela siyakhuthaza abantwana bezimbabwe ukuthi abazilungisele uhluphe lwabo ngokuthula iproblem esilayo nje ezimbabwe ukuthi kakubanjananga amabandla ayasipilithaba amaninginingi khathesi umthakazi laye nangu wakithi sibili kodwa okukhulumayo ukuhlakaza abanye abantu akukho nto ongayiyenza loba engafaka amakhansila lama-MPs ephalamenti kodwa engelammeli ophetheyo nengaphathanga umqondisi sile uzabuswa yiloya bephethe kakulanto abazayiyenza bekufanele ukuthi sibambane njengango-2008 kubambane bonke abantwana bezimbabwe bezame ukulwisa into eyi-1 emva kwalokho bese kubonakala ke ukuthi kwenzenjani ngiyabonga
salibonani isakazi we-Studio 7 salibonani ngiyabingelela kubingelelayo ngushepherd leya sule plan shopingbotima evilage 14 sizalombabusa bright mina bright umpana babengelela abadala ekhaya lami nyabo ngokungena emsakazweni phela sikhangele uhlupho olukhona ezweni lakithi sisebenza yikho abantu bahlupheka ngalela ngale amatitsha akhala ngezimali amastrike yeyi esiphela sinxusa sikhule ukuthi nga unkulunkulu engasizwela labantu abakhethe umuntu abambonayo impela ukuthi lo muntu uzayaletha utshintsho ezweni lakithi ngoba sesihlupheke kakhulu sokunzima kakhulu nangikhuluma kathi sinesehabron ubutswana izehabron ubutswana ngipota jamba sahabro nuzwana stosanzi nipilinsi mwala yutuwa kambas fisu mwilezwe ndagiti linga vimutela mnyabona
lijani lonke basawa zwe studio 7 nina nkumulani mangena e plantu hai mtana la mkuti mkwalise loko napo kubia nileva ndeli cha uga chamisa lolo luse wakulu azizame nukuti simnige I chance ngoba sibonile kuwe kusenzakala esese ku MTC indlela yonke enzakeleyo kuye.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le studio 7 elisithumele wona nge WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ukwezemelika umongameli Joe Biden uthi eliRussia lingahlasela eleUkraine lizazisola. UBiden wethulela amazwi izolo ngesikhathi kuphuma imbiko yokuthi amanye amasosha akweleRussia abonakale esuka emngceleni weUkraine ebuyela kweleRussia. Elemelika lithi alilabufakazi balokho. Sixoxe lolandela ezombusazwe welemelika umnumzana Difa wajabhi Bhango Dube.
Udaba lweUkraine xa silukhangele babugande eqinisweni singatshayinja sifihle umphini iRussia yayizilungiselela ukuthi ifuna ukuyahlasela iUkraine ngenxa yokuthi isenzo lesi sokuthi iUkraine yayisifuna ukuthi ijoyine ibe lilunga leNATO. Ingakho sathi xa sithi noma singasikhangela kuma-satellite lapha sibona ukuthi indlela ababepositione ngayo amasosha abo kwakutshengisela sobala ukuthi babefakwe kuma-targeted points ababesa ukuthi nxa bengafika bachaye kulezo ndawo baza kwenza ukuthi iUkraine isale ingasela amandla. Njalo besazi ukuthi lezinye indawo mhlambe ezingama strongholds eziyizo eziyi-backbone ye-Ukraine nxa bengazihlasela iUkraine izahle iphelele ngamandla, kungasabi into engahlala isikhathi eside, kungabi yimpi ezabe ngensuku eziningi. Ingakho sasibona ukuthi indlela ababephosina ngamasosha ngabe kwakuthi kwakuyikuzilolonga. Ilizwe le-Russia ilizwe elikhulu kakhulu ukuthi kwakufanele ukuthi ngabe babezazilolonga bese elizweni labo, kodwa bengiyekho kuma-strategy points lana esawabonayo bewafakile. Njalo bekhanya ukuthi ba-ready ukuthi sekungenzakala nanoma yikuyini nanoma yisiphi isikhathi.
Umongameli Joe Biden yena uthi nxa kuyikuthi ele Russia lingahlasela iUkraine uzenelisa ukubuthanisa umhlaba wonke ukuthi usole isehlakalo lesi. Ubona ngani linyathelo elilungeleyo yini lokuthatha kumbe kukhona kade ngakwenza uBiden ukuthi aqede udubo lolu lweRussia leUkraine?
Ngaphandle kokubiza amanye amazwe ngokuningi lokho bekade kuhlongozwa nguBiden, ilizwe leMelika belilamasu amaningi okuthi yena uBiden bekudingakala nje ukuthi ahlale phansi axoxisane nabanye osopolitiki bakhe bambonise, ngoba kwesinye isikhathi umuntu nxa esethe wafika esimeni esifana nalesi ujika engasakubonisisi kahle ukuthi uhamba njani. Kodwa-ke into enye ebekathiza benzima njengalokhu besikubona okucishe ufane engingafanisa ilizwe laseGermany. Ilizwe laseGermany, phakathi kwelizwe laseGermany leRussia laphana kule pipeline yegasi leyayebiza bathi Nord Stream 2, okuyipipeline eyenza imali eningi kakhulu edlula 11 billion igas pipeline leyana, obese kusenza kube nzima kakhulu ukuthi ilizwe laseGermany lalo likhanye selingenelela kulolu hlupho lolu olwempi lekade iphehleleka. Ingakho iGermany iyo yazama ngako konke ukuthi ithumele nje leFrance ukuthi ayihambe iyexoxisana leMelika, ixoxisane leRussia, kube nesombululo lento leyi ingaze iqhubekele phambili, ngoba kuningi obekade kuzokonakala nxa kuwukuthi zingangqikilana la mazwe omabili, ngoba sazi ukuthi iMelika layo iza letha izikhali ezinzima kakhulu ukuthi laphana isapote ilizwe le-Ukraine. Kodwa-ke iRussia layo ibisilwa kakhulu ngenxa siyazi ukuthi iRussia layo ilezikhali ezinkulu kakhulu ezicishe zifana nabama-nuclear bomb kanjalo, ebekade kuzathiya kube ngenye impi enkulu kakhulu, enye world war ebekade kade sizayibona kodwa ke kuyintokozo lokuthi sibone ngathi isimo sakhona sizingathi ngokwehla ngokuthi kubonakale ukuthi sekungathi kuba khona indlela thize abayilungisayo iloba nje bengayicacisa sikuhle
umnumzana Difa wajabhi bangodube ngolandela izombusazo ewele Melika isikhathi asavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhlobo zendaba ebezikhokhela uhulumende uthi useze wavula yonke imingcele yelizwe emivaliwe okweminyaka phose emibili ngenxa yegciwane le-coronavirus. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngu-half past 7 ntambama.